Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi kanti lemihogo ilayo idla ubhedu kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa silazo ezamasiko ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezichiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcweti kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobu budli. Sixoxe loMnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane iRural Communities Empowerment Trust.
Nga izulu lingabuya masinyane kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna, inala ingatshaywa. Kodwa nxa lingasananga kuyona le iviki esiyingenayo, hayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe lentandabuzo. Kuyabe ngasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lo ungathembisi kuza phawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga hayi sesibuyele kundlala yanyakenye kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogo ike injani khona ngapho?
Ye kuba lezi qintana kumbe inti ziqinti lapho abalimi abakhala khona ngayo imhogoyi ukuthi isiqede amabele siqede izilimo zabo kodwa kwezindawo hayi abakahlangani lalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeni lolo hlupho. Siyakwethemba lokho kodwa hayi ayisikho ukuthi khona indawana zonke kuba leziqinti lapho esigila khona imkhuba.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngoyinhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane iRural Communities Empowerment Trust. Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU PF abafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028 lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. UMnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakaMnangagwa iphumelele kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe kubuye kuyiwe njalo kureferendum kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Into esingayisho ukuthi umthetho uyavuma ukuthi constitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu ukuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abathi kuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni yikho kudingakalayo. Abanye njalo bephikisana lalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje umbe kusasa iseza qhubeka kwamaviki okwezinyanga mhlambe kweminyaka lokho kuqhubeka kusiya phambili ngokuba labo abafuna ahlale bayamfuna ahlale abangafuna ahlale balabo bayala njalo ngakho ke kuyinto esizayibona iqhubeka inhlanganiso ezinye zime ngapha abanye abantu beme ngapha abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi ngokuba abantu behlukene phakathi. Kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzaya ngokuthi oqoqeka ngcono kulabanye ngubani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqeka ngcono iyabe ingasoze iphumelele ireferendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo ireferendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle mhlambe basengaphumelela njalo. Ngakho ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje kuselempikiswano, kuselokudonselana, kuselokudonselana lakulo iqembe elibusayo ele ZANU-PF, kanti ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho ke kukacaca ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha, lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kaNcube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha echefunye Social Association ngehlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ikakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelele ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelelwe ukuthi kuzafundiswa abatsha.
Siyichefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop echefunye primary ozakwenzeka kusukela mhlaka 7 April 2025 kuze kube zinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantwana, kubantu abalama talent na kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregister le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe iminjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu kunsuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngapi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje?
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-actor ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactor bazayenelisa ukuthi labo bazakale, njalo bethole ilethuba lokutshengisa ama-talents abo. Njengechefunye Social Association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise ama-talents abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njengechefu nge-Social Association senelisile ukwenza i-talent show ebekhona mhla ka-28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma-provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa loNkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso yechefu nge-Social Association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lwe-workshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa echefunye primary school koBulawayo lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kuyi-workshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, ngudaba kaNcube.
Sibonge uTabo kaNcube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko
kwethu. Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uKeeps Dube. Namhlanje ngilomnumzana Mbuso Ngwenya. Incwadi kwezamasiko esintu sikhuluma ngembiza kababa. Ngwenya, sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakazi.
Iya, usitheleke Ngwenya, imbiza kababa kuyini?
AkuDube nabalaleli, singathi thina abadala babe nendlela zabo zokuqinisa imizi. Enye yazo okuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphayana bangabe sekufika isikhathi sokuthi ke unabo mama lapha ezindlini ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babe banamakhosikazi amaningi. Uma ngale uthole ukuthi nxa lamakhosikazi amahlanu uthole ukuthi kuba labantwana abazalwa engathi bangamaphahla kodwa omunye bezalwa kwenye indlu omunye ezalwa kwenye indlu uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi obaba bakawathathama amandla ngayo kodwa-ke babe lezimbiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo ngoba babeyazi nemithi
ye khonapho-ke Ngwenya okwemithi yangikhona babeyithathama
babeyazi ngempela itholakala kakhulu egangeni ngoba babesazi ukuthi impande ethile ungayithatha uyifake emanzini kulokuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube nezimputshana futhi nazo ezinye zazikhayo zibe yimputshana othola ukuthi xa kudliwa khona phana ebatsheli omama ukuthi hayi xa ngiphekela leza kube lesobo uzothi kulowo mdluzi lowo ubone sekuphuzela ilokuzana imputhana leya. Lokho kukodwa sokuqinisa imbiza kababa. Qina le qolo leli azizona impela engumhlumane.
Ye kodwa kusasetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Ukhona babuDube nje into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba namhlanje mhlawumbe kunye yikudla lokwesesikudla kulezinsuku othola ukuthi loba uzayisebenzisa imbiza kababa kodwa ukudla okudliwa ngabantu mani kuyababulala imithambo yegazi le othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nalo abantu abadala esakhona sibabona.
Ye kodwa-ke nxa sigangela ubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho?
Kungavuselela isibili ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona egameni, zisekhona ehlathini. Okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umuntu azi ukuthi ungathatha lokhu uhlanganisela lokhu wenze kanje. Awuyavuka umuzi kababa qinqo.
Ye, umuntu usuka ngaphe kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha, bathi nxa umuntu esekudinga khonokho aye nga.
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapha ahlala khona esigabeni, kuba nabantu nje uthole ukuthi aba umuntu omdala. Umuntu omncane kodwa esikhathini esiningi kuba yibona abantu abaisalelane abantu abadala bakhona. Xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze ngoba abanye baba lenhlanhla ke uthole ukuthi ukhulela nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe. Asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi mfana wami xa ufuna lokhu kube nje thatha lokhu uhlanganisela lokhu. Kodwa-ke nxa ingekho umuntu onjalo sondela komunye umuntu omdala lawe ombonayo uzejwayeze yena uzoyivula imfihlo yakhe akutshela ukuthi hayi mfana wami ofuna uqine kanje yesakanje kanje nazo nabo laba abelaphi bendabuko bayaya bayazile lezi zinto xa umuntu asondela kibo bayazakutshela ukuthi hhayi uma ufuna ukuthi uklini iqolo usondela lapho uthathele kuma uqeda lapho uziqinise-ke ngemputhane ezinje okanye ngempande nje.
Ye siyabonga kakhulu ngamaphitshane ngikhuluma ngokuqakatheka kwesintu esinje ngamaphitshane sibili kakhulu
kuqakatheke kakhulu ngoba uyibona imizi ichitheka kanjena okunye kusuke kuthinte khona elokuzena emakamelweni lapha ma ungabuza ngempela abantu abaningi uthole ukuthi uyazama ukulalela ukuthi sizatho bani esenza umuzi wachitheka uthole ukuthi awusizwe esibambekayo usubona ukuthi xa ukujula ngokubuza ukuthi inkinga ibe khona phayana ekamelweni yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu ngokubuyela esintwini sethu sisebenzisa amakhambi esintu lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele sekuqineni loku abantu basendulo ababeyiwo.
Hhayi siyabonga kakhulu Ngwenya ungadinwa kusasa ba.
Siyabonga kakhulu nathi sibona kubalaleli.
Hhayi ke siyambonga ubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu besiqoka laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Beli lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Ngiyabonga.
Ngigcina amasiko akwenu. Owakusenziwe manje. Ngigcina amasiko akwenu.
Sibonge uGibbs Dube ngezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.
Ngizokhuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo iviki edlulileyo, udaba lomthandazo. Umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla. Siyananzelela ukuthi yena uJesu engalingwa nguSathane, izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamachumi lamane, ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho, ezile ukudla kodwa esemthandazweni. Ngakho singabala lapha kuMathewu chapter ka 6 iverse ka 16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyuki imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali ebantwini ukubuzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni nguye-ke oza kuvukuza. Ngakho-ke mfuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla. Kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi, kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe ube ngenye into ozabe uyenza ngezikhathi lapho uthandaza, ngezikhathi ozabe uzibekile. Siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu. Kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonokho kokuthi sithole isikhathi zomthandazo lokuzila ukudla. Ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu, akutshintshi amandla kaNkulunkulu, akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo, kodwa kutshintsha wena. Kutshintsha wena indlela umoya wakho kwansi ukuzwa ngayo kuNkulunkulu. Kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho, umzimba wakho uwubandezele, kungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo, kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabusubusa umzimba ngendlela vele uNkulunkulu ekuqaliseni ayedale ngayo umuntu. Antsho siyakwazi ukuthi udubo lwaba khona yukuba u-Adam lo-Eve bavumela inyama yabo yababusa. Ngakho indlela esinqoba ngayo inyama lenkanuko zomzimba ikuzila udla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abaningi abangamaKristu isiKristu saba sicedakali, asindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyemenza gijimenza izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila nokuthandaza. Siyanazilela njalo ukuthi kathesi odokotela nalabo abakhangela impilo kahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi ebeyisiyabi siphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa into njalo engakwenza ukuthi ube lempila kahle. Asibuye lendaphana ukuthi uJesu sifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile, akumelanga ube ngumuntu lwana osukhamba usumemeza ebantwini. Hhayi mina ngizile ukudla kwesikhathi esingaka, hhayi mina ngenza into ezingaka, hhayi mina kokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngabe indlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla, Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapho. Asinanzelelenini ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo ingcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe, njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Sithi enkosi kumfundisi Useni Spanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla uBhedu eminyakeni esanda kwedlula edlalela iqembu lesizwe elamaChevrons.
UChrissy uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheland South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe kweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree, lapho engenza khona izifundo zami eziqala kugrade 1 kusiyaphelela u-7, ngasembuya koBulawayo, qala form 1 ngaze ngaqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela emagwegwe lapho engangifunda khona, emagwegwe High, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjamin Mwariwari, so isikole engakhula engafunda kiso.
UChrissy uthi umdlalo we-cricket wayengawazi ebutheni bakhe, kodwa uthe uzungulwa esikolo sakhe weqela phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team emagogo engayiqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwangasonto yayisegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics. Ukijima izinto engangizenze engangizithanda, and then cricket ngayiqala hake okulate. Ama-team engadlalelayo ngadlalelona iZimbabwe national team, and then okwalesi sikhathi nte sengijiwa kwe-national team, ngithole isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India laseQatar. I managed ukuthi ngidlalele abathi World Giants, most of ama-players adlalela ama-national team abo, nangabe ngoba abakhethwa from eZimbabwe.
UChrissy udlalela iqembu lamaChevrons kumncintiswano eTNA, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Ngidlale ama World Cup for Zimbabwe ama T20 angu-2, ngakwazi ukudlala iWorld Cup ama 50 over angu-2, njalo into engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, singathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia sidlalele South Africa ngo 2007 yile game engathi leli li one of ama game engalithakazelela kakhulu
iqembu lama Chevrons lake ladla ubhedle lidlala okwezinga eliphezulu kodwa kulezinsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe kambe uChris engaba lencazelo na
kunzima sibile kwafana bebengadlali kuhle ngathi umdlalo onkona ufuna ukubekezela and ngathi bayobiza ngesikhiwa bathi determination and yikho lokho engifisa kubana ngaba bengabe lakho kakhulu and lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele yikho engibona ngani ayisibindi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukubana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa hey kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezange ukubasekela abafana
uChrisis wathatha umhlala phansi uqembu lesizwe kodwa lokho edlala ikhilikithi ekwele India
ongathi siya ngiyenza uningi lokho engidlala but like mengisitsho ukubana ngidlala abathi Legends League okwamanje ngidlala eIndia la mathimu engiwadlalelayo like because ngathi okwe-international sengijile kudalwa ngabantu abaningi abanye akufana labo Chris Gayle oAbhijan Singh oSuresh Raina abaningi aseba-retire kwi-international cricket kodwa kukhona i-league abathi Legends League so yiyo engiyidlalayo and okunye engikwenzayo ku-coacha ukuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo
njengomuntu othanda kakhulu i-cricket uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala Imele 27 igama namu ezwe Jesus Bana
Zimbabwe
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozivisa ngo DJ Ma 12
ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa Botwell Ndlovu phuma eplumpt esigabeni sasemacingwana ngoDJ Mathof on stage umusic ngiyokuqale ngo-2020 ngadropa EP eyayinama-track ngu-8 ngabuya ngo-2021 ngadropa ama-single track nango-2022 ngadropa ama-single track kwabuya ngo-2023 ngadropa ama-single track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Evict Falls
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abangathanda ukuthenga umculo wami okwamanje besigaka ufayi kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala inamba 0647271616 mangabe uselizwe lase South Africa ikho lapho engicula ngikhona
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
abalandeli ngibathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esikucela kibo loxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwabo asiyilutho
kucwela amabodlela la Shampoo, 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 shampo
DJ Ma 12 esigqibela uhlelo lwethu. Asidibaneni uhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.